Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 16 kuNcwabakazi 2024 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Sebehambe to extremism yokuthi bebamba abantu kwenzela ukuthi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeke ukuthi bevale i-freedom of expression, bevale ukuthi abantu be-demonstrate, while isithi kuyinto evunyezwa umthetho.
Abaphikisayo nabalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit.
Lawa ababoshayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe, hatshi ukuthi betobona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukuthi kalena abanye bakhokhe bafunikeza i-shutdown. Mina i-shutdown kangiyikhulu.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party ababotshwayo bafuna ukuyangisa ilizwe leZimbabwe. Lingakhuthwa isigaba somculo as a Walls of Friday. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kusasa. Bathi kuzisa ubuhlungu uba abanye babo abedlula ikhulu lamatshumi ayisithupha bavalelwe i-remand prison. Kuthi njalo amapolisa adinga labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngendlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokuncindezelwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Ashley Chivunye okunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi akumangalisi okwenziwa nguhulumende.
Sebehambe to extreme extent yokuthi bebamba abantu kwenzela ukuthi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeke ukuthi bevale i-freedom of expression, bevale ukuthi abantu be-demonstrate, while isithi kuyinto evunyezwa umthetho. So yikho sibona ukuthi i-regime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi i-voice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe. Because sesizamile ukukhuluma la ma-leaders and they failed ukuletha i-change. So now people are seeking another avenue to be able to push the agenda ye change. So into yenzakalayo and into esatshwa iregime ekhona namhlanje.
Izingathi ke kulabanye abantu befuna ukujengisela emgwaqweni kambe kuzayenzakala yini kusasa kumbe bazajabula kulabo.
Siyakwazi ukuthi iregime abantu abaningi abemilitary, abepolice ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengajengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi-constitutional right, kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwanise ukuzitshengisela ngoba they are governed by those. Bona yibo abaelect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehleke ukubamelela bale right yokutshengisa ngendlela ezijiyene ukuthi lokhu akwenziwa ngabaleaders abavumelani labo. So ngokubona kwami yinto okumele iphumelele, yinto ezaphumelela ngoba le organize ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kulamasosha lamapolisa emgwaqweni khonapho kunjani nxa ukhangela i-deployment yama-state security agents khonapho.
Siyabona ukuthi laba bakhona ukwethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Konke okwenzakalayo is a confirmation yokuthi i-regime yaphanika ilokhu esaba ngoba iyakwazi i-power elilabantu nxa abantu bengahlangana bethi sebefuna ukutshengisela ngendlela leyo. So iregime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people who are going to protest, abantu bazahamba emastrithini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala ethosha abantu, ukuthi eyethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-locations kutshengisa ukuthi iregime is in panic and bazama ukuthi abantu bengazithengiseli. But thina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrator.
Lo ngu-Ashley Vunye okuhlanganiswe yezinaso obeqoqela le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe we-Freedom Alliance.
Kuyatshengisa ukuthi i-SADC ivele kayimeli uZulu, imela ubungane obokuthi khona oMnangagwa ngabangani babo. I-SADC njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili, futhi ngalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu eMathebele, ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imele abantu, abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele beze abakhokheli bayekele asale eyethu mina ngakho kodwa abamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalani
ukuthi vele ayiselanto eyimelayo vele isadiki yona leyo kusho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhle izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale iyisekele so akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance wethopha le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa kodwa umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF OD ngaba botshwe bonke abephula imithetho eZimbabwe
into le ibamhlungu ekuthini the same people esikhala ngokuthi bona izinto azibanga kuhle sifuna ukuthi wona umkhonometo uvuke iZimbabwe ilungi kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka iZimbabwe into disrepute kuma-international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bethu besebenzela ngoba labo ababoshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe hatshi ukuthi ngento bona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukuthi bona kalesi abanye bakhona ukuthi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown so ilungelo lami selisiba ngapi wena usufuna ufaka elakho ilungelo lokuyathisa amathaya ufaka izidina emgwaqweni ukuthi mina ngingahambi uyayenza lokhu engikufuna
siyabona ukuthi kodwa kulabantu abalezikhalazo kodwa hayi ukhetho zangaqhutshwe kuhle isadiki sokumele ibone iqiniso asikho khonokho
hayi uzala ukuthi kula labo nabantu ukhetho luhamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi kodwa ukhetho luhambe kuhle so into yangikona nxa siyenze asiyenzeni sibe kwazi ukuthi there are two sides of the coin angithi hatshi ukuthi kodwa wena ufuna kusethi ibe yiyo esiba phezulu kuphela ngezikhazulo akuyenzi nxa ufuna ukwenza ukutshengisela kuyavunyelwa kukhosini ukutshengisela bale kutshengisele peacefully ngoba into evunyelwa yokutshengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokutshiswana izinto sokutshayana sokugizisana sokulokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba iconstitution ekayitsho ukuthi kona tshengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukubagijimisa sifuna ukukhozile i-violence so nxa uzukhulume njalo somele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho othi utshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sondlela aba mthembo yuthi kona awukaze utshengiswele ngokuthula kugcine sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezitshabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonokho ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo laba bangelazi bayikile phela bethi go free and about with your business wena lawo utshengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is that when sifuna wonke umuntu ahlale phansi utana shutdown i-shutdown ngiyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo ngumkoti wami lapha engiphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngale mina kusasa
lo ngumnumzana Joseph Juma ilunga lebandla lezanu PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo kudaba olufanayo uhulumende weZimbabwe wehlulekile ukwakha okupheleleyo izakhiwo ezaziwa ngokuthi ngama-presidential villas obekumele kuhlale inkokheli yomanyano wesadiki ezangena umhlangano omkhulu kusasa eHarare akwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngezakhiwo lezi ezise-Mount Hamden kubika umlondolozi Ndlovu
amaphephandaba ambalwa eZimbabwe abika ukuba kwehlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose amashumi amabili 18 uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi kwasetshenziswa imali enganani ukuzakha inkokheli yeSADC izizahlaliswa emahoteleni agoqela iMikis Rainbow leMono Motapa ubambe owangaphansi umnumzana Ephraim Sidindi ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe.
Kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakha izakhiwo eziningi kule eseHarare kuthiwa yimbuzi roundabout akula nto ebonakalayo.
Ezinye njalo iy'ngcwethiko zombusazwe lezomnotho zithi liyazehlulekela eleZimbabwe elichaphaza imali kaZulu. Abaphathi ntambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqelwa umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo loba nje eleZimbabwe lenelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare laxotsha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli kulabanye abancoma okwenziwa nguhulumende Omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kwesadakhe sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxoshwa emgwaqweni ngumnumzana Dabeng waseziba.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa isikhathi zonke. Manje sebengixotshe ndawonye labanye labadingihlengisa lapha. Akuzisibile.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano weSADAG, umnumzana Richard Mahomva uthi kuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazo owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi e-Afrika. Kukhanya engani inkokheli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ipanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lidinga indlela zokuthi imali ethunyelwa yizihlobo ngabasebenza emazweni atshiyeneyo ifakwe ebhanga leli abantu beyithole iZimbabwe Gold kumbe iZig kulokuthi bayiphiwe ingamadola eMelika. Abantu bahlaba umkhosi ngokwethulwe libhanga leli. Umnumzana Persistence Gonyanya, umcebisi weRBZ, uthi abakhalayo kabawuzwisisi umbiko webhanga leli ngoba abantu kabasoze bebanjwe ngamandla ukuthumezela imali yabo kubhanga leli. Uhulumende wako wakuzama lokhu kusasetshenziswa ama-bearers checks kwehlula. Kulabantu abaningi abalahlekelwa imali ngenxa yokugugudeka kwesindo zama-bearers checks ngomnyaka ka-2009. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uTabuka Ncube kwe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezenotho ezimeleyo.
Ayisilocebo elihle sikubona kwamanye amazwe ukuthi nxa umuntu engathunyelwa imali iyaconvertwa ibe yi-local currency. Kodwa khathesi udube esilalo yikuthi abantu kabakabi lethemba lamaZig, kabakabi lethemba elokuthi amaZig ayasebenza, njalo abakabi lethemba lama-policies akhona khathesi. So kumele iRBZ iqale ngokubumba ithemba, ngokulungisa ithemba labantu emalini ekhona khathesi.
Phambilini sikhulume locebisa ibhanga leRBZ umnumzana Gwanyanya esithi yena hayi abantu abazwisisanga umbiko lo, esithi iRBZ ayisoze ibambe abantu ngamandla, iza kuba incenga abantu kumbe isebenzisa indlela zokuthi izigi lamukele endaweni eziningi okokuthi abantu abasoze badinge ukusebenzisa ama-US dollars lezinye imali.
Ukuze athathe isikhathi esinenganyana ukuthi sifike kulelo banga, njalo kuzathatha ukusetshenziswa kwezigi nguhulumende. Ngoba nxa uhulumende lokhu ecela abantu ebhadalisa abantu ama-US dollars kuma-services akhe, kuzaba nzima ukuthi sifike lelo banga.
Libona sengathi lokhu yinto engenelisa ukuthi uhulumende ayifeze, kumbe kuza kuba nzima sibili ukuthi enelise ukufaka leli themba ebantwini?
Kuzaba nzima ukuthi abantu beqalise ukuba lethemba emalini yethu, ngoba sisuka kudala ithemba lingekho. So engxenye uhulumende nxa efuna ukubuya lecebo leli, kumele azame indlela yokuthi abuye lalo mbijana mbijana, ebone ukuthi abantu bazakwamukela kanjani.
Lo umnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezenotho ezimeleyo ubexoxa uTabuka Ncube weStudio 7 eseBhilitane. Kwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Sekule minyaka engamajumi amabili abantu bebulawa madayana eDarfur. Omele eleMelika uhlangothi olubona ngezombusazwe kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele, iUnited Nations, uAmbassador Robert Wood uthi ababulala abantu kudala lokho bekwenza ngoba abazange bejeziswe. Abaku Rapid Support Forces eDarfur babulala abantu mahlayana njalo bahlasela izakhiwo ezinjengezibhedlela lemizi kaZulu. Babambisana labanye abazonda abohlobo lweMasalit labangalandeli ukholo lwabo. Babulala mahlayana njalo abafana labesilisa abakhulileyo badlwengula abesifazana njalo bathumba abantu sonke isikhathi. U-Ambassador Wood uthi okwenzakalayo kukhanya kuludaba lwakudala olungalungisiswanga. Uthi ibutho lakweleSudan lalo lihlasela santando ukwenzela ukujezisa abantu abasekela abahlamuki. U-Ambassador Wood uthi akuqondanga okwenziwa libutho leli. Uthi elemelika lisekela ukuthoniswa kwabanye abahlamuki abagoqela umkhokheli weJanjaweed u-Abdul Rahman osanda kumiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetshiswa amacala okubulala mahlayana uZulu lokunye. U-Ambassador Wood uthi badinga owayengumphathintambo kahulumende u-Ahmed Harun labanye bakhe abethiswa amacala okubulala abantu santando. Uthi ozaveza lapho abahlala khona uzanikwa izigidi ezinhlanu zamadola $5 million. Uthi kumele abakubutho leSudanese Armed Forces kanye labaku Rapid Support Forces beme ukuhlasela uZulu. Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithulelwa ebandla. Nanti kuthiwa mahlabezulu kuhlelo live draw maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lezingcwethuzi ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana loJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani
sicela kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo asiyisuzeni bomama. Lilami uSithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulethwo ngu-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio ku-Facebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Itale lephalamende kwelobotswana selivumele ukuthi umuntu abe lelungelo lokuba yisizalwane samazwe amabili i-dual citizenship. Usekwamukelwe ngabeZimbabwe abalabantwana lezizalwane zakwaleBotswana. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti uye wethule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lephalamende.
I indicate amongst other things the need to enable.
Ileta lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma befisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba weLobotswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe. Abanabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yama-20 lanye i-21. Omele isigaba seFrancistown edale lephalamende umnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Rina le batho baeleng gore bana ba le bantsi
sila wabakitha balabantwana labeZimbabwe kodwa abantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungapi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezingane ezazalelwa kweBotswana unkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathelo lephalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuza kwenza ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona. Bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lo mthetho ovumela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Ngabala i-dual citizenship, I think it's going to be better ukuthi umuntu lo ayakwazi ukuthi ainveste ekhulu lapha khona esenzela imuli labantwana njalo njalo konke.
Omela iZimbabwe kule Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonga kwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka 2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitsho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship, lokho kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi, njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bhilithani kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisakron kweleBotswana.
Woma nje sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ukulumende akalandaba yezinto ezinkulu, ule ndaba lento ezincane. Umonakalo olapha ensuza kuward 11 isihlahla seziphelile nyanyanyanyanya. Nyaka kusela sihlahla. Kuganyulwa yonke imhlobo emfuleni, abantu balima beze bekhosa umfula ngamakhuba, abantu be-ema bakhona bagoqa izandla. Izihlahla eforesta ngale guswini seziphelile nyanyanyanyanya. Abantu kathe semakhaya basebenzisa amagasitofu, basebenzisa amagasitofu, yibasebancedisa. Into kuthiwa lukhuna kusabonakala. Nxa ufuna ukuthenga ukhuni soluvela kwamanye amavillage isithule zinqola zithengisa. Kathi sasihlala eguswini lesabekali leforesta ndawonye. Izihlahla zeforesta seziphelile, nyayiforesta igoqa izandla zwi. Zwi. Nxa abantu sebengahlanekeli inkulumo bethi bona hhayi uhulumende wenza lokhu, uhulumende wayebona ngani uyathethiswa. Ngike ngezwa umphathi ntambo ubaba uRichard Moyo ethi iphathi kayikwazi lokhu ngoba abantu bathengisa imizi yemali. Kodwa nxa uRichard ekwazi khonokho ukuthi fili imizi ama-standa athengiswa kungumsebenzi wakhe ngu-MP eyekele abantu besenzitshwe njalo, wehlulwa yikuyini ukuthi abuye ezoyenza umhlangano ebantwini ez ukuthi izitende ezibazwenye bathi sathenga adinge labo bantu abathengisa izitende ebantwini. Nxa kuliqiniso ukuthi bayabotshwa babophe, phela sibone iqiniso ukuthi sibili yinto engaphandle komthetho. Kutho ukuthi okusalayo ukuthi iqiniso yikho sibili khona okukhulunywayo.
Hey, lingalitshona njani ma-Studio 7? Yes, angazi ngancedisana njani bakithi lapha eDandanda esigabeni seLupane eGogo High School. Kule dona yasigibhela umgodi, yasifakela uJojo, yasifakela leklebhu umkoro wokunatha inkomo. Kodwa uchairman wesikolo lo headmaster wakhe uMhlophe, uchairman uSamampo Mpofu wakuwani sebevala basafuna ukuthi sinathe isinkomo. Sebesizana into leyo songani ngumuzi wabo. Kanti izinkomo ziyafa kulesomiso esingaka. Yini ezakho uMhlophe khona le dongamuzi ziyanatha ezethu azisanathi.
Ye, amajono Studio 7. Indaba yami kanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipra not iZANU-PF. Izipra eyayisilwa lombuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yezipra yaphela ngo-1979. Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kahle uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-end up iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase yizipha ngoba i-unit accord yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe, yayililwe lobani, yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo? Cause emlandweni izipha yiyona ehalwelizwe njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Woza Friday Living is lo mculi kamaskandi esike sakhoka laye kulolu hlelo uKelvin Moyo uzibiza ngelokuthi Kiss Before emculweni. Insizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula kwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha kungxoxo ayenze noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ambingelele Nkomo, uKiss Before engumfana ozalwa ePlumtree ngaphansi kwenduna uMahlambothi, isigaba sakithi usemphuphi usobhuku wami engumankolo. UKiss Before uqale ukungena endimeni yomculo ngonyaka ka-2019 lapho engiye ngafika khona ngensingi-track yami eyayithi Usefikile. Ngabuya njalo ngangena ku-2020 after i-corona ngesingi-track yami njalo eyayithi I-Crush yami. Ngabuya futhi ngangena ngonyaka ka-2022 nge-album yami enengoma ezi-6 ngesihloko esithi Kwasabiza Ukuthandana Nawe. Kunjalo ngoba sengibuyile futhi ngale album yami enengoma eziwu-10 ngaphakathi enesihloko esithi Dear Kinjinja.
Kunjalo, 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 kunjalo bafana babo makoko. Waphinde wabeleza njalo uKiss Before bathi ngoba ngakho umfana kalasobizi ngokapapi ngabantu ngokabana bashaza bathi uthumbe ngokamatha. Ngijabo ngokabantu bethandele inyama bemthwebe isizwe lawamthole njalo babana bana wajwayelekile. Ukaqabule insizwe ngabheka bathi xa xa bathi 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 xa
bathi xa bathi xa bathi xa bathi xa bathi xa bathi xa bathi xa bathi xa
kuFacebook uyangithola ngeKiss Before ithendele elimnyama, kuInstagram uyangithola futhi nakhona ngizibiza ngethendele elimnyama, kubese kuthi kuTikTok ngitholakala ngoKiss Before Moyo 01. Inombolo yami lapho engitholakala khona ngitholakala enambeleni ethi 078-642-8193.
Abalandeli ubatshela waphamasha.
Ngizocela abantu beuthenzi kakhulu umculo wami, ngiyabathembisa ukuthi futhi ngizohlala ngikhona ngibayenzela ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi. Bexhumane nami lapho okulula khona kumuntu ukuthi angangithola khona. Ngofuna ukungibonela, ngofuna ukungiwhatsappa, mhlawumbe ngojampwe yinamba yami ngoba ngiyibizile. Ngangilanda nakuFacebook, befike befollow futhi nalona ipheji lami nakuTikTok nakuma kunjalo. Uthando lwenu siyaludinga kakhulu, kanye noxhaso siyaludinga kakhulu esinamachuku ukuze nathi sikwazi ukukhuphuka siye phambili.
Siyabankulu ke ingxoxo le yenziwa nguNtungameli Nkomo ekhuluma lejaha lapha likamasikhandi Live Talk lingakhohlwa namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqutshwa eHarare kusasa. Hayike isikhathi asinavumi namhlanje, sikethemba lokuthi lizalale Live Talk njalo libe lompela viki elijukela. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.